Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 14 kuNcwabakazi 2023 ngoFifth Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eZimbabwe kalasuze libuswe ngabathengisi.
Iwapi amapapeti dakala uba nomnotho welizwe uyatshontshwa manje kwakule gold mafia yiZANU-PF esibhedlela kula mithi yiZANU-PF.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi abathengisi bakubandla elibusayo.
Ukhanya kwi-voters roll bese yakhiwa ama-candidate etho iyehlukene angase sikhangela idaba lama-polling station for example.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lizama ukuthola i-voters roll eqondileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eZimbabwe kalisuze libuswe ngabathengisi abadlelana lamazwe afakela amalunga ebandla leZANU-PF izijeziso zenotho. Umlondolozi Ndlovu usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnangagwa wethule amazwi la namuhla eNational Heroes eKaiHarare ngesikhathi kunanzwa usuku lwamaqhawe njalo kubekwa uambassador Johannes Thomana oyemelele eZimbabwe kwele Democratic Republic of Congo, lo retired Commissioner General Milton Tsiziba obeyisiphathamandla kuhlangothi lukahulumende olukhangelane lentilongo eZimbabwe. Utshele inkulungwane lenkulungwane zabantu embuthwaneni lo ukuba kumele uZulu avotele ibandla leZANU-PF ukhetho oluzaqhutshwa ngeviki ezayo.
Alingeke libuswe ngabathengisi ababelandela abantu ababesincindezela. Ngeke kwenzeke lokho, lezi zinqumo amaqhawe ethu athi uTomana lo Siziba ababesimela.
Umnangagwa uthe ibandla lakhe yilo lodwa elingavikela eZimbabwe ekubusweni ngabamhlophe, athi bafuna ukuphenduka eZimbabwe nxa kungavotelwa amabandla aphikisayo. Uphinde wasola izijezo zomnotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga agoqela eleMelika, eleBhilitani lamanye akumanyano we-European Union. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Gift Osalo Siziba, usola amazwi kaMnangagwa esithi ibandla leZANU-PF yilo elilabathengisi.
Engawubuza ukuthi iwapi amapapeti dakala ukuba nomnotho welizwe uyatshontshwa manje kwakule gold mafia yiZANU-PF esibhedlela kula mithi yiZANU-PF, imigwaqo ifile isigamba zodwa yiZANU-PF, akula manzi yiZANU-PF, abantu badubeka yiZANU-PF, amasotsha ahola imali engathengiyo thanks to ZANU-PF, amapolisa ahola imali engathengiyo, amateacher. Uhulumende kajamisa usimpu uthe wona uzabuya uzokupha abantu amatayiti gizi kumhlabathi.
Lokhu kusekelwe ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo umnumzana Herbert Chamuka.
Lawa ma-elections ayabonakalisa ukuthi iZANU-PF yiyo izawina kuma-elections, but iwina ne-rigging strategy ungakhangela kwamanje iZANU-PF seyideploya abantu like bofazi bo-heritage, bahamba bebetha abantu abadala bayashayiwa ende bayalimala, imizi iyatsha, abanye bayabaleka imizi yabo. Nendaba yeparty yeZANU-PF because yona ayifuni i-opposition.
Kusenjalo abakuhulumende lomdeni kaTomana lo Siziba bathi ilizwe lilahlekelwe ngamaqhawe abelwela uZulu. Umnumzana Chingadube olilunga leZANU-PF njalo okudalela i-Central Committee uthi uSiziba owalwa impi yenkululeko ekuZipra wayeyindoda emadodeni.
USiziba yilamajaha abuya ngama 70s eZambia. Bathe befika laphana baso kulungiselelwa ukukhokhela inkomo into okuthiwa yi-turning point. Sesithe sesidiniwe kube sitshayana sicatshe, so kumele sitshayane fair lama. Yikho ke bathi befika bona bangeniswa ku-academy okuthiwa yi-Kohima eZambia.
Indodana kaSiziba umnumzana Peter Siziba ubonge kakhulu uMnangagwa ngokunikeza uyise isicoco seqhawe lesizwe. Ingcwethi kezombusazwe ezimeleyo umnumzana Divine Hobe uthi kuqondile ukunanza amaqhawe elizwe.
Ilanga leli qakatheke kakhulu ukuthi sokuye kwahlangana ilanga le lama-heroes amaqhawe ethu, njalo sibeka laba ababili abasitshiyileyo. Ilanga leli liqakatheke ukuthini, liyisikhumbuzo sokuthi ilizwe lethu lifike lapha kanjani. Siyazi sonke ukuthi lifike lapha ngemva kwempi ebende kwafiwa. Sokulula kithi thina esesiphila.
Kulabanye abantu abangananzi usuku lolu abathi ayilunganga indlela okukhethwa ngayo amaqhawe eZimbabwe. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Usenjalo abafelokazi bakhala ngokungananzwa nguhulumende kulandela ukubhubha kumadoda abo awalwa impi yenkululeko. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Bebekhonona namuhla ngesikhathi kunanzwa usuku lwamaqhawe olwe-National Heroes Day emathuneni amaqhawe enkulumane kobulawayo, lapho obekuleziphathamandla zikahulumende bebekhala ngokungatholi imali eyenelayo empentsheni, ukugugudeka komnotho welizwe lokungalungisiswa kahle kwamanye amangcwaba lapho okulele abalwa impi yenkululeko. Unkosikazi Melina Chitanika uthi umkakhe owabhubha ngomnyaka ka 2018 lokhu engakayakhelwa ilitshe loba abanye sebafakelwa.
Kubuhlungu ukuthi umuntu wasebenzela ilizwe nxa engasafakelwa. Sahamba bathi bacela ngo-2006, so sifanele siziyefakele. Manje ngokushela kwethu sesiswele ukuthi sithini, sithola abayimele kubefakelwa thina singakafakelwa.
Unkosikazi Charity Sibanda uthi umkakhe sewafakelwa ilitshe kodwa lokhu engakatholi imali enikwa abafelokazi bamaqhawe eZimbabwe.
Bengithanda ukutsho isifiso sami ngesokuthi lapho ngithole i-widow's pension na angikayitholi ngenxa yokuthi wayelama ama-IGs angu-2 eyinto eyakhe yakudala iyo yayisebenzisa ku-pensions waze wabhubha. So esebhubhile nganikwa i-pension ye-army kuphela because wayetshintshile isithupha esiya esikolo kuvela entini.
Unkosikazi Granny Masuku lemuli yakhe bavule emphakathini ilitshe abazakhela lona ethi le mali ayiphiwa nguhulumende incane. Umnumzana Andrew Ndlovu laye usola ukungafakwa kwamatshe nguhulumende.
Yikho khonokho kwenziwe ngasukuma njengomlobi wenkululeko ukuthi ngiye ephalamenti ngiveze konke lokho kwakuyinjongo yezaphu eyayikhokhelwa nguJoshua Nkomo. Esifisa ukuthi khona ama-policies abalweli benkululeko labo bonke abantu beZimbabwe aqondiswe, wonke umuntu alinganiswe, kungabi yindlela yokuphathana ngemihlobo kumbe ngokuthi ubani kuliphi bani.
Umgcini sihlalo webandla leZANU-PF kobulawayo umnumzana Jabulani Sibanda uthi baphakathi kokulungisisa uhlupho lwamatshe enkulumane Heroes Acre.
Amatshe kumele afakwe laphana kule problem ebikhona kufunding yeprogram yama-provincial heroes. Bekule problem yefunding, but kathesi upresident usithembisile kubantu zangkhona ziyalungiswa kakahle. Mbonibone laphana kula matshe amanye afakwe engabhalwanga. Konkhana kathi sokuthengisa sesiphushuta amatshe abuye ngapha, kwathiwa sathi noma engabhalwanga ngabuye azabhalwe khona pha. Sizame ukuthi sithi meet ilokuzeni i-backlog which is there. Yes, abantu bale mvumo ukuthi futhi bengafaka amatshe laba ababekwanisa, kodwa besikhangelela ukubana leyo yinto ezakwenziwa under i-museum and le department ekhangele ngama-heroes.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mthuli Ncube umgcini ngcebo kahulumende.
Hatshi imali ikhona okufunekayo nje ukuthi laba okumele bakwenze lo msebenzi baqoqakale kuhle bese becela hayi imali silayo sivile
bekule nkulungwane lenkulungwane zabantu namuhla ebezithe gwaqa emathuneni amaqhawe kobulawayo abanye bezobeka amaluba emathuneni ezihlobo zabo Umphathintambo wedolobho lakobulawayo inkosikazi Judith Ncube uhlole ibutho ebelikule indawo wabala umbiko kamongameli Emmerson Ntambu Zomnangagwa iningi elingene umkhosi wanamuhla lijabuliswe ngemidlalo ehlukeneyo lokunye ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
South America. Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi kumele iZimbabwe Electoral Commission ibanike ugwalo olujulileyo oluqondileyo ole voters roll hathi lolu abalalo unkosikazi Ellen Shiriedenga omunye wababona ngokuqhutshwa kokhetho oluzayo ekubandla leCCC uthi sebehambise udaba lolu emthethwandaba Sekusele insuku ezimbalwa ukuba kuqhutshwe ukhetho olukhulu eZimbabwe. Umthethwandaba unqume namhla ukuthi udaba lolu kasuze luphathwe ngesiphangiphangi. Ake sizwe uShiriedenga ekhuluma ngodaba lolu.
Sihambile i-agent court application ukuthi idaba le-voters roll likhanye lisize ngoba sesikhala ngokuthi kukhanya i-voters roll le eyaphiwa ama-candidates ethu iyehlukene ngase sikhangela idaba lama-polling station for example. Amanamba ama-polling station aku-voters roll malithwane kulalawa agazethiweyo omoye kuphose kufike i-1000. Njalo ngasikhangela i-voters roll lesibe sibona ukuthi bekunokuphambaniseka okuthize ngendaba yama-boundaries awe-delimitation ubona umuntu abantu abahlala endlini eyi-1 singathi mama kumbe nobaba kodwa nxa sikhangela ubona omunye uvota kwenye-constituency kumbe omunye uvota kwenye ama-constituency ayihlukeneyo indaba gcina lezi ziningi kakhulu nxa sikhangela selizweni ukuthi bekulengabangqoka indaba yama-boundaries lawa eya-delimitation nama-constituencies nama-wards esikubone ukuthi mdlana ngelanga lekhetho abantu bazagcina bengenelise ukuvota ngendaba yokuthi amabizo abo babengaboni njalo bengakwazi
lifisa ukuthi umthethwandaba wenzeni la
sifuna i-vot isiphe i-voters roll ezasetshenziswa ngelanga lokhetho i-voters roll esemthethweni ekhangela ingcwele yama-delimitation boundaries ukuthi ihambelane lalokhu oku-voters roll ngoba nasikhangela sibonisisa i-vot isinika izinto ezehlukeneyo sikhangela ama-polling station for example i-polling station eku-voters roll esiphiweyo lale polling station egazethiweyo ilisti yangkhona kwehlukene so lokhu kusenza sicabange ukuthi kube yini i-voters roll engayishiyo le ezasetshenziswa ekhethweni nasikhangela umthetho wezindaba uyakufaka ukuthi ama-candidates kungakhethwa ukuthi yi-candidate ye-constituency kumbe ku-president kumbe councilist uyaphiwa i-voters roll ezasetshenziswa ngelanga lokhetho so sibona lapha ukuthi kulokuphambaniseka okuthize ngama-boundaries njalo siyakubona ukuthi nxa sikhangela izindaba e-265 platform ngakhangela efonini ibizo lapho ukuthi registe ngaphi kwezinye isikhathi uyabona efonini uyakuphiwa i-constituency langapha ku-voters roll neyi-constituency uyakuphiwa enye i-constituency njalo kunabanye abantu abakhalayo besithi amabizo abo ngawakho ku-voters roll ngoba nje abanye bangikhona bavota ngokhetho ngingabhake elections ayikhona last year
ngo-2022
kathese sebebona amabizo abo engekho
kodwa-ke aliphuzanga yini aliphuzanga ngiyini ukuthi likwenze khonokho
ngasemthethweni yinto elungisisekayo asiphuzanga ngoba yinto eyokuthi i-vot iphongulungisisa izinto lezi ezingasemthimeni bephinte i-voters roll e-right
Unkosazana Ellen Shiriedenga ukubandla le-Citizens Coalition for Change. Sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu labakukommission yeZimbabwe Electoral Commission abagoqela umnumzana Thoyile Silayigwana lonkosikazi Priscilla Chikumba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Singangangeni kusigaba esilandelayo sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokeli yamazwe akunhlanganiso ye-Economic Community of West African States ithi kulabokholo lwesiKristu abazama ukukhuluma labathuthune umbuso kule Niger ukwenzela ukuba kubiselwe esikhundleni umongameli Mohamed Bazoum ngokuthula. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Sekulabantu phose abafika 196 ababulewe ngumlilo eHawaii obusesabeka. Uhulumende usehlolisisa udaba lolu esithi akwenzwanga ngemfanelo lokho kade bekumele kwenziwe lilizwe. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abantu eHarare babhekane lokuswelakala kwamanzi besesaba kakhulu ukuthi kungaqhamuka umkhuhlane wohudo osububulele abedlula ikhulu 107 lonyaka elizweni lonke jikelele. Kubika uMark Peter Ntambe.
Umbiko weviki owe-Weekly Disease Surveillance Report owethule kunsukwane ezedluleyo luhlangothi lwezempilakahle uveza ukuba ababhubhayo laba bayingxenye yabantu abafika phose inkulungwane ezine 3818 ababanjwa ngumkhuhlane lo kusiya phela untulikazi lonyaka. Iningi labantu laba bahlala eManicaland leMashonaland West. Izakhamizi eHarare zithi ngenxa yokwenzakala ezabelweni esijenelo sebedlela evalweni ngoba atholakala kenzima amanzi. Umnumzana Albert Mazura isakhamuzi seHarare njalo elwela ilungelo lezakhamizi uthi amanzi atholakala kawaphumi ngemfanelo epompini okungadala ke imikhuhlane yesihudo.
Phela amanzi edolobheni kafani layo emakhaya. Edolobheni kusetshenziswa amanzi amaningi ukugeza, ukugezisa, ukuwatsha ama-toilet, ikakhulu ama-toilet nxa lilemuli elabantu 6, 7, 8 amanzi asebenza kuma-toilet aba maningi kakhulu.
Umnumzana Joseph Machaya ohlala eMbare uyakusekela lokhu esithi abanamanzi okusebenzisa ezindlini. Lokhu yikho okwesatshwa ke ngunkosikazi Sibongile Geja laye ohlala kuleli dolobha.
Amanzi ayahlupha kakhulu ngoba katholakali. So kwenza ukuthi even abomama bahlupheke kakhulu ngoba befuna ukusebenzisa amanzi ukuwatsha, upheka lokunye okuningi-ningi. So sokuduwa abantu kakhulu udaba lwamanzi lona lolo.
Unkosikazi Geja uthi babhekana lohlupho olufanayo emsebenzini.
Lapho esisebenzela khona la kufutha kula manzi kwenziwa ukuthi ukusebenza kwabantu kube nzima kakhulu. Abantu sebesisabela lokuthi bengagcina sebe banjwa iminye imikhuhlane etshiyatshiyaneyo ngoba akula manzi.
Umnumzana Anthony Sungayi laye uthe kunzima ukuphila endaweni engelamanzi ikakhulu kwabesifazane.
Liyabona abesifazane bayavuka ekuseni ngama-4 begebha amanzi emagodini konale ezibholani. So ama-youths they are touts ama-bores lapha so wayabhadalisa imali. So
uCouncillor Charles Nyaturo weHarare uthi kuningi okwenza kube lokusilela kwamanzi edolobheni leli.
Akhim kozidani ngari mashoma sakanari mashoma kudaro ano
ukusilela kwemi kwenza ukuba amanzi abe malutshwane.
Kwake kwaqhamuka umkhuhlane wokhudo eZimbabwe owabulala abantu abaningi ngomnyaka ka-2009. Abezempilakahle bathi umkhuhlane lo ngaleso sikhathi wamemethekiswa yikuswelakala kwamanzi. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Kukhangazelwa ukhetho olukhulu ngamandla eZimbabwe sokusele insuku eziyisitshiyagalolunye ukuba luqhutshwe. Kuyaphithizela esigabeni esitsha elubhengula magwegwe amabandla ezombusazwe lapho angena khona kuZulu. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sbanda.
Isigaba selobhengula amagwegwe esafakwa ukubunjwa imingcele emitsha yi-Commission yeZimbabwe Electoral Commission sigoqela imagwegwe West, magwegwe North, lephumula East. Abahlali balendawo abaningi bathi abavoti bakhethelwa abameli zinkokheli. Umnumzana Mzinayi Ncube welobhengula West uthi bayakhala abantu.
Ngokuba nomnethela ama-candidates bona bezikhethela babo. So vele kuhle kwenza ivota apathy. Akusemnandanga nje esigabeni ngoba leza bakwazi ukuthi bayakhetha ubani ku-MP.
Amazwi kaNcube afakazwa ngunkosikazi Tracy Chazia othi usezavotela iZANU-PF.
Ma-MP besimkhethile thina njengowakhitshwa no-president Chamisa lona leli lethu lokudala.
UlikuZANU-PF?
Ningasena choice. Of course umuntu wayezosiphakamisa lathi siphansi kwemabhizinisi ethu athuthuka.
Njalo abakhona nawo ngokutsheneyo umnumzana Thabo Jele uthi ukhathele ngezithembiso zamanga ezivela kulabo abakhankasela ukhetho.
Babuya sebe campaign abacela amavoti but umuntu uma ekhuluma asikho kuyenza. Sifuna umuntu ozangena afika ayenze utshintsho engalungisela isayidi lakhe lemuli yakhe kuphela kodwa alungisele umphakathi ukuthi kube nenqubekela phambili.
Umnumzana Innocent Dibale okhokela ibandla le-Economic Freedom Fighters yaseZimbabwe, i-EFF, uthi abantu abavotele ibandla lakhe bekele amabandla amakhulu asehlukile ukuphatha uBulawayo.
Siyagijima, siyakhankasa, siyakhuluma lezakhamizi, asitshela bathi isikhathi sesiphelile esokuvotela amaphathi ngamabizo, isikhathi sesiphelile esokuvotela amasela, isikhathi sesiphelile esokuvotela abantu abathi abantu bengadecide ukuthi hayi sifuna lo kodwa befaka omunye. Thina abe EFF njengoba singabantu abalwela i-borderless Africa imisebenzi umnotho ukuthi ubuye ezandleni zabantu bathi hayi madoda siyalisupporta.
Oncintisayo emele ibandla le-TCC elobhengula amagwegwe umnumzana Eric Gono uthi engangena kuzalela ukuthi abantu balesi sigaba babe lezindlu zokuhlala bangahlali beminyene.
Sifuna ukuyapusha i-government khona ngalo ukuthi kube le housing for everyone. Emagwegwe lapha imizi uzathola ukuthi ama-families ahlala ezindlini ezincane. So we want i-government ukuthi yakhele abantu izindlu. Since 1912. Sisizawutha kulezihambo ezi-water project engapheliyo. Sesifuna ke sihambe e-parliament siye-fighter ukuthi i-Kwaishangani project iyi-priority government. UBulawayo ake athole amanzi. Uhulumende okhona bona laba amaxegu lawa engakafi. Sifuna kube le-closure. So we want the Truth and Reconciliation Commission.
Kukanje umnumzana Buthelezwe Ndlovu webandla le-ZANU-PF uthi uBulawayo uzathuthuka ngangena ngoba yena uyenelisa ukukhuluma nomongameli Emmerson Mnangagwa acele uncedo.
Siza kwenza kwenzakale this time. Othothi isikhathi sabo sesiphelile. Sisebenza ngeqiniso. This time around we are going to make things happen. Abadala sebekhathele ngokutsotswa ngontanga. So sesibuyile thina sokwesikhathi sethu. Laba abakade besithi bakhetha lo bedonki bavotela idonki ayisikhathi sidlulile. So kusebenza ingqondo khathesi ayinto zokutsotsa.
Ibandla le-United Zimbabwe Alliance lizamelwa ngumnumzana Arnold Dube othi uzasebenza lamanye amabandla ukuthi bathuthukise isigaba lesi lokuqeda inkohlakalo.
I-corruption isisuke yenza ukuthi yakhawula down ama-services athola. Look at i-health sector. Right now it was inzima. Look at i-transport, look at i-infrastructure imigwaqo iphelile, amagetsi ayahlupha. We need ukuthi sizame ukuthi invest on ama sustainable projects angakwazi ukuthi sustain as iZimbabwe. Looking at issues amanzi, what strategies esingakwazi ukuthi come together sisebenzelane local governments ukuthi si-improve i-situation yamanzi elizweni lethu.
Isigaba selobhengula amagwegwe kuncintisa abameli amalunga ezombusazwe ayisikhombisa uhlanganisela izaphu leMthwakazi Republic Party esingenelisa ngoxoxa labo ngoba bebangadobha amakhala ekhukhwini babo. Ngiyimele Studio 7 ngapha selobhengula igama lami Ezra Jesus Banda.
Okwamanje singena kusigaba sokubingelelana ke sizwe ukuthi abalandeli be-Studio 7 bathini.
Gama ngusosibanda ivela elufana okwamanje bhatinsilenzela lapha ebutswane haburoni. Ngithanda ukubingelela abaphoweti abase-South Africa nabanye abasekhaya eZimbabwe ekudinga usisi ukuthekele sibanda nomlaka uPiyane Mpofu labazukulu zonke nje yajabula njalo ukukwamukela emsakazweni we-Studio 7. Ngibingelele nomama Mikonale edinga laye, ngibingelele labangane bonke nje labazabami u-Anosi nobomnobizitha bonke labomalumekazi lafana ekhethwa lafanele ufane lafana ngizobingelela labazukulu bami abangapha uTadweni Mpofu laboprofesa Mpofu Norigi Mpofu labo bonke nje okuthisi ya ngibona nganayi nabaphowethu abasembembesi le kwesibanda le hhayi ngibona ngani sebephele
ngosi lati Ndlovu wawuhlala seplani empelongo la okwamanje ngise-South Africa linjani balandeli linjani balandeli baphila abalandeli lapho abantu bevote kahle lapho bevote kahle nami zobe nkolo esekelweni lokuvota lapo yezwanani abalandeli libuye lothi sukulweni lokuvota la abangane bami linjani lapho ukhayelihle uPrichard umfokandlovu njani sintiyajuka usisomo njani lapho umama wami usifelane sibanda uright lapo labomalume bami ba-right lapo isando sami uphumuzile moyo uright sindoze oright hayi siyabonga abalandeli
nibizo benefit isibanda ngisukela upane emsewele ngiyabonga kakhulu ukuba sekusini enkulu kakhulu yokubingelela isihlobo nabomalume nabokhulu sihlangana nje ngokuthwala nzima kwethu lokhu nje ucala iganga but kungasokuthanda kwethu bengikhulekela ukuthi ngiyabadayeleyo nje lami ngingafisa lokhu abakufisayo ngendlela engifisa ngayo ngoba bengingathandi ukuba segangeni bengithanda ukuba sekhaya ngiyela kakhulu enkayi khonale sibabingele kakhulu esilobela sibabingelele ejotsholo odube phansi khona ngalesi dlule sibabingele kakhulu enyameni Ndlovu ngobuningi ngezihlobo ngiyabonga kakhulu.
Yilabo-ke ngabalandeli be-Studio 7 abasithumezela-ke imilayezelo yabo. Landela kuphela ukuthi lukwenze khonokho sesikhangele okwenzakala kufacebook VOA Ndebele lingakhohlwa lithande lekhasi lethu le-VOA Ndebele lapho kulabantu abakhuluma khona okutshiyeneyo. Sibone-ke okunye okuphoselwe ngabantu khonapha-ke ku-VOA Ndebele. Abantu abaningi bakhuluma ngakhonokho-ke ukubhubha kukathembinkosi Maviri Mpofu lo-Elvis Mathe amajaha ensimbi zezwane. Siyabona ukuthi bangcotshwe omunye-ke ngomgqibelo kwathi-ke umpofu wabekwa-ke khona ngapha-ke kukhona ngale kobulawayo izolo. Uthando Sibanda uthi ya majaha lisebenze kakhulu siyalibonga kakhulu mthwazi omuhle lenze kakhulu labavalisa ngobuningi benu. Uzobuya-ke ududuzile moyo ududu sizokuthi uthini ududu-ke uthi rest in peace majaha akithi ejolojo khona ngapho. USolomon Ncube uthi siyakhala sibili okunye okumangalisayo lilale ngokuthula. Umurendeni Mokhwena uthi laye rest in peace bafowethu siyalihlonipha njalo siyakwazi ukutela ukwenzileyo kuhle kakhulu. Kuzobuya njalo loduduzile Nyoni uthi lalani ngokuthula bafowethu Maviri mfowethu bakithi GPS yikho yalili GPS mfowethu kodwa-ke hayi sohlangana kwelizayo. Kuzobuya-ke uNtombi Senzi Juma Dube uthi siyabonga kakhulu buya umuhle ngokusekela kwenu abafowethu abasithileyo emhlabeni. Ye sithathe-ke umbiko wokugcina ovela kuNcube sibonakele Mathimba uthi yeba kithi kubuhlungu kakhulu konoko kwehlele abafowethu kodwa-ke sile silingo esincane ukuthi sithathe-ke lono nometa sihle Ncube uthi siyabonga kakhulu sihlobo zethu siyakhala kakhulu izinyembezi. Singakhohlwa njalo namhlanje ukuthi ku-Life Talk sixoxa ngosuku lwamaqhawe olwe-National Heroes Day sike sithi-ke sigqibe-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje sikhangele ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ele Zimbabwe kalisukuze libuswe ngabathengisi kodwa abakubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokelwa umnumzana Nelson Chamisa bathi abathengisi bagcwele okumangalisayo kubandla le-ZANU-PF. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi njalo lizama ukuthola i-voters roll eqondileyo hatshi leyi eyanikwa iZimbabwe Electoral Commission. Ndingakhohlwa ukusithumezela phela imilayezelo yenu kunombolo ethi 1202-465-0318. Siwugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale zulukandaba. We'll be right back.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani
muZimbabwe.